So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesithathu mhlazi ku 13 Mpandula 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa usesuse abaphathi ntambo ababili akade ebakhethile kuleli dale abangaqobanga kukhetho ngoba esedlulise inani elivunyelwa ngumthetho.
Akulabanye abavele bazondile abantu base bathi kubhongo kokuthile kumele angakwenza kanje. Kulala abathi mhlawumbe ulesizathu phemsha umuntu lo usebenza ngendlela ukuthi uyakwazi ukuthi umuntu wasengafaka la uzangisibanga.
Kuyaqhubeka ukufuthelana kobulawayo kulandela indlela yokukhetha umeya umsekeli wakhe kunye labagcinisihlalo bamakomiti ekhansili.
Liyabakhethela abantu ukuthi kumele kube ngubani ongena kuleyo committee, bona bevote okwedlula amanye ama-provinces bevotela i-opposition.
Ummeli we-Sunningdale edale lephalamende njalo elilunga le-CCC unkosazana Maureen Kademaunga ukhangelelwe ukumiswa enkantolo lamuhla labanye bakhe ababili ababotshwe labo izolo besetheswa icala lokuzama ukubulala.
Lokhe befuna ukuyethusela abantu after the election. Kanti bona bathi banqoba ukukhankaseni sebebophela nabantu.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesuse abaphathi ntambo ababili akade ebakhethile kuleli dale abanganqobanga kukhetho ngoba esedlulise inani elivunyelwa ngumthetho ukuthi akhethe abanganqobanga kukhetho ukuba ngabaphathi ntambo. Unkosikazi Nokuthula Matsikenyere obekhethwe ukuba ngumphathi ntambo wesigaba seManicaland usesusiwe esikhundleni lesi njalo kulembiko ethi umnumzana John Baradza obekhethwe ukuba ngumsekeli kamphathi ntambo wezokwethekelelwa kwelizwe laye ubikwa elakho ukususwa esikhundleni. Umongameli uvunyelwa ngumthetho ukukhetha abaphathi ntambo abangangena kukhetho abangangenanga kukhetho abayisikhombisa, kodwa yena ubekhethe abayisithiyagalolunye 9. Umnangagwa wake wenza isifanayo ngomnyaka ka-2018 ekhetha abaningi kulalokhu okuvunyelwa ngumthetho. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu.
Umnumzana Omthuli Ncube labo Monica labo Chris Mthangwa labanye abaningi omombe Shora. Kodwa abasha engimaziyo ngulo ntombazana okuthiwa ngutate Namavetera owaye edlali indaba zedrama. Abantu abakamnangagwa kuyisimanga, kodwa-ke kufuze ukuthi sicabangisise kakho ukuthi kuvele kuhlele kuhlupha emisebenzini ivini uma kuthe kwabuya isihlobo sikamaneja. Abaningi kuyabethusa ngaphongufakwa nje kungazange kuhanjwe ihambo ezithize ukuze kubonakale ukuthi empeleni lowo muntu nguye okumele awuthole lowo msebenzi. Kukhona okuthiwa uma kusenziwa ama-interviews ukuthiwe lo oyazi lo oza interviewa kumele azikhuphe kumsebenzi wokuinterviewa okuthiwa ngesilungu they recuse themselves, and kusemthethweni khona ukuthi umuntu ayenze njani. But then ama-appointments ayenziwa ngumkhokheli kahulumende okuthi uzirecusa njani lo muntu omfakileyo engumntwana wakho ligazi lakho uzaripota kuwe uyabebika kuwe ekusebenzeni kwakhe ekhothama kuwe. Kuyaletha uthandabuzo ukuthi into yonke izayenziwa ngendlela. Umntwana lo akhona ukuthi akuphilise kwezinye izikhathi ma uthe wenza amaphutha. So sesingakwenza ukuthi sibheke sibone ukuthi kumbe sizwe yena umkhokheli kahulumende Mnangagwa achaze ukuthi kanti kuyini impela okukhulu okwenziwa ngabantu abakhe okwenziwe wabenza baba ngabasekeli baba ministers.
Akula banya ba vile ba shanti la bantu ni basi basi kuhongo kuhu vile mela hawenza kani. Ula la watu mkambe ule sizadu. Ipe msu mkulo usebenza hindele utu ya kwazo utu mkulo usebenza uza njisimanga.
Vekufanele ukuthi umonga meli mnanga kwa enzeni. Obekungaqinisa i-cabinet leyi kumbe kuvangele ukuthi kube lenhlelo ezimqoka ezingathuthukisa ilizwe
abaningi kuleli thuba esesikulo kuleli banga esikulo njengabantu bezimbaba abaphelele abadingwakha ilizwe bakhangela ukuthi aqale ukumanyanisa abantu ukuthi angesilungu yi-unity kulokho kuyiphathi ZANU-PF loyalist abalalela umthetho weZANU-PF. Ngimzwile nje ekhuluma kwenye indawo esithi yena abakobulawayo abangavotelanga izanu abasozi bebalahle. Ngithemba ukuthi uqinisile uMr. Jojana kulahlwe lokho kwenzwa kusuka 1980 ukuthi badividwa ngokuthi wena uvela ngaphi ukhuluma ihlobo bani kwadividwa ngokuthi wena ukuyiphi iparty usapota bani. Bekudingakala ukuthi for example adinga abantu ababili abathathu abangavumelane naye kubhaka even abakwe-CCC a-obithi labo-Welshman Ncube abanika ama-appointments abese bakhokhela njengenkokhelo khonokho mhlawumbe bekungayenza abantu baqanti umuntu lwese efuna ukuthi kumanyane bese bekhohlwa ngokubele kube mphilisa bedinga ukuba i-opposition. Uyakhumula lesane isikhathi umuyi uRobert Mugabe eqala mpela ukuveza ukuthi akasagijimisi ukuthembeka kuphela kuthiwa i-loyalty, usegijimisa mpela ukulungisa ilizwe ngabantu abakuthiwa ngama-technocrats. Ngesikhathi kungeniswa uNkosana Moyo, uJonathan Moyo, omade abe-agriculture bangena, kodwa-ke ekamnumzana uMnangagwa angiyiboni i-agenda yayo ngaphandle kokubambisisa i-power mfimfimfi.
Alo-ke ngumnumzana Bernard Abhekilizwe Ndlovu ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kuyaqhubeka ukufuthelana kobulawayo kulandela indlela yokukhetha umeya umsekeli wakhe kunye labagcina isihlalo bamakomidi ekhansili okwenziwe ngolwesibili. Enye inkokheli yaleli bandla isiphumele egcekeni isola umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa bemethesa icala lokuba nguntando kayiphikiswa. Sixoxe lesiphathamandla saleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kuyabuya abafana abavele eHarare bafike babiza ama-councillors babatshela ukuthi i-directive ye-party yikuthi umeya kumele kube ngubani, u-councillor kumele kube ngubani. Babe ngekho ayisibo njalo abavotela ama-councillors lawa koBulawayo. Abantu laba abavotele koBulawayo bekumele baphiwe ilungelo lokuthi bazikhethele umeya wabo no-deputy mayor wabo, kungela kuxokozela, kungela kwethusela. Ponga thina at this stage sesizathathwa la imbhobho sithwale inhlamvu sethusele ama councillors okumele asebenzele uBulawayo, kuthi ukuthi wonke ama decisions asezaqunywa eHarare abe sebebuya lapha sebezotshelwa kuphela ukuthi iHarare ithe kumele lenze lokho. Into ebuhlungu kakhulu ebantwini besindebeleni ebantwini bakoBulawayo besingakhangelanga ukuthi into enje ingenzakala sivela kuma elections so yikho sifuna ukuthi inhlanganiso le ibe lama structures, ibe le constitution, ibe le leadership ukunqabela zonezi izinto esezisenzakala ngoba kwenzakala ngoba zisemahlangeni umuntu decide ukuthi lamhlanje kumele ngenze lokho uyakwenza ngani ngoba akulanto embambayo emnqabelayo ukuthi angaze akwenze. We need to go back to basics, sihambe ku Congress siyekhetha leadership, sihambe ku Congress siyekhala faka i constitution, sihambe ku Congress siye ekhetha ama provinces ulokhu akuvunyelwa lokhu kulihlazo lokhu kunika ubulawayo izinga elingaphansi kakhulu
sizwa kuthiwa njalo lendlela ukukhethwe ngayo abagcina isihlalo bama committee council layo ihambe ngendlela ayifanayo njalo abantu amanye ama councillors bazondile ngakhona ukungasela ukuthi liqiniso yini
indlela okukhethwe ngayo umayor lo deputy wakhe indlela okukhethwe ngayo ama committees abantu bahlale ngaphansi kwesihlahla ba decidela uzulu kamthwakazi ukuthi kumele kube ngubani u councillor o chair i committee le kumele kube ngubani u councillor oza chair i committee leyana lokhu kusibisela emuva Chris Gande besingakukhangelelanga ukuthi kwenzakale ukuthi abantu bakobulawayo ngendlela abavote ngayo siye babonga ngakho khonoko ukuthi liyabakhethela abantu ekumele bababuse liyabakhethela abantu ukuthi kumele kube ngubani ongena kule committee bona bevote okwedlula amanye ama provinces bevotela iopposition besithi izano kabayifuni and this is how we thank them this is how isibongo separate sibonga abantu bakobulawayo ukuthi we will impose ama chairpersons ama committees we will impose umayor lo deputy mayor wakobulawayo bona bevotile besithi izano kabayifuni
lo ke ngumnumzana sengezochabango isiphathamandla sebandla lesicc kodwa enye inkokheli iyalandula amazwi kaChabango isithi uhlelo lokukhetha umayor la lomsekeli wakhe lama committee lohamba kuhle Ummeli weSunningdale edalele eParliamente njalo elilunga leCCC uNkosazana Maureen Kademaunga ukhangelelwe kumiswa enkantolo lamuhla labanye bakhe ababili ababotshwe izolo besetheswa icala lokuzama ukubulala. Amapolisa athi uKademaunga loCounselor kaWard 10 eHarare uClaid Mashojera kanye loDawudi Jezubu badala lelicala ngelanga lokhetho. Baphinda badiliza impahla yomnikazi okungelinye njalo icala abaletheswayo. Ukubotshwa kwabathathu laba kuza ngesikhathi amapolisa edinga njalo isikhulumeli seCCC umnumzana Promise Mkhwananzi esithi ulamacala awadala ngomnyaka ka-2019 alokhe emelele. Ilunga leCCC umnumzana Job Sikhala laye wabotshwa nyakenye esalilunga ledalele parlamente esetheswa icala lokutshotshozela udlakela njalo sokwedlule umnyaka yelokhu evalelwe encitshwa ithuba lokuhlawula ibail. Untungameli Nkomo Studio 7 uqoxe lelunga leCCC umnumzana Tim Moringai osole kakhulu ukubotshwa kukamadeunga labanye bakhe.
Lokhe befuna ukuyethusela abantu after the election. Gandhi bona bathi banqoba ukukhankaseni sebebophela nabantu thina siyabe siloke sikhangile sibona ukuthi iSadiq anti izafaka ireport sabona befaka umnumzana Job Sikhala etilongweni laye la isele close to over a year obakathesi engelacala so hayi into eqhakathekile ukuthi abantu beZimbabwe bonke sibambane sikhiphe leyo government engathiwa ihlukuluza abantu every day hayi abadala bathi indwangu la izakhutha ugatsha so maneni sibone ukuthi kuyahamba njani amacala lawa abaphonga ubuya lawo every day besithi i-opposition here yenza izinto ezinje sesibona lathi ukuthi hayi akuseyikho ngathiwa sokule zinto ezifuna ukwenzakala eZimbabwe in making that country a personal fiefdom yabani
isadaki libona ilinceda ngani kahle kahle ngoba nanku phela abanye abakhokheli bayo abafana labo ramaphosa sebamenzela amhlophe umnangagwa bathi wanqoba kukhetha
into eyenzakalayo ngeSadiq protocols siyakwazi ukuthi lathi it's a process sakubona kwenzakala ngo-2008 laphana babo Moke Tsvangirai anqobe umgabe ukuthi kwaba le nganthiwa inkulumo zokubona ukuthi kuhamba njani sezwa umongameli weSouth Africa Ramaphosa ekhuluma esithi laphana wabuye wazomu congratulate but wayephonga ukuthi uzobona ngoba yena waye sithi he cannot take the stance ukuthi angisoze ngibuye ngoba then there will be no dialogue. So uma kufuna kube le dialogue kumele abantu bebone ukuthi uhamba njani ukuthi isadiki zasinceda ngani. They have protocols in place that go towards resolving ama situations ahluphayo. Singabona ukuthi iZambia, iMozambique, iTanzania lamanye amazwe eAfrika laphana sikulwiwa impi yenkululeko in the 1970s or liberation struggle. Ubaba uNkomo enguye owezaphu lobaba uChitepo lomgabe later abezano lelo ndaba ningisithole kwakuncedisana ngama countries wona lo. So bangathiwa ngomakhelwane ukuthi ma kule msindo bayabuya labo bathi hayi ekhulumelana nini sibona ukuthi kuhambe njani lingachayani. So yinto esiyithembile yona le ngoba siyakwazi ukuthi bantu kaTesla akula msebenzi akula magetsi akula into ehambayo ekhaya akula mali. There's nothing that is moving and ukulibezela okwenza izano election has made it worse because we are seeing the fruits of it. Gatesi sesibona uMnangagwa appointing his sons, his wives and everybody that's related to him in a powerful government like Zimbabwe which is a democracy.
Hello ke ngumnumzana Tim Muringai isiphathamandla sebandla lesi-CCC ngapha kwele Melika. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi akusilo qiniso ukukhulunywe ngusomabhizimusi ocubungula izombusazo womnumzana Ipo Mandaza ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wake wafuna ukudlulisela phambili ukhetho wasethumela iqula kumkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ukuthi kubunjwe uhulumende womanyano. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ziqoqa ukutshengisela emngceleni we-Bate Bridge ngolwesihlanu zisola impumela yokhetho olwenziwe ngenyanga edluleyo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, ngilele Studio 7, ngilele abasakazi kunye nabalaleli, ngithi mina singange ngawasho laphana nje ngogawule ngogawule. Namhlanje nje siyakubona na ukuthi uMnangagwa nje usebenzela sakho isikhwama nabakho abantwana, usebenzela sakho isiphala nabakho abantwana, hayi izizalwane zeZimbabwe. Ngoba ugawule kavula amehlo akubone nje njengamanje angabe lokhu esichumayeza ngento ezisegcekeni, sizibona nje ukuthi hayi nje kube ngani siziphofu. Kanti hayi siyakubona ke thina ukuthi hayi okwezanupf nje ngokwezanupf ohlala kwezanupf kungumnangagwa nabantu abakhe nomdeni wakhe. Ngiyabonga
kum kwathi hlelele. Hayi zimbi indaba madoda, zimbi indaba madoda kwelikamthaniya, zimbi manje ningiyakhangela ngithole ukuthi hayi lizwe selitshintshile. Ilizwe litshintsha kanjani? Nanti ilizwe selizabizwa kuthiwa yini? Ilizwe selizabizwa ngegama lomuntu uRhodes wathi efika wathola ilizwe lilizwe liZimbabwe, wathatha yena ngokuhlakanipha watshintsha ilizwe laba iRhodesia. Now ngundoda lo okuthi angumnengwagwa. Umnengwagwa la useqalise enye into. Kanti ma uzathatha umntana wakho ole 1 month kumbe ole 1 month eqedile isikolo umenze Minister of Tourism. Kuthi omunye ebe kuminister of finance. Kanti imali sisiya ngaphi? Iya ebantwini kumbe iya emzini womuntu. Then unazingeni laba abantu kwenza konke lokho ngingazi kodwa umuntu ngani ngambona ngani uyaphumelela ngolokuze no George Bush ngoba kwaba lo George Bush Junior laye waba ngu president kodwa hayi bona baba ayikwenza ngesilungu kwabangconywana manje okwethu kwabantu abamnyama laphi lizwe liyaphambaniseka la hayi ngoba lapha sokusebenzele isikhomeni somuntu now awuboni kathi omfaka ku finance omfana ku tourism konke lapha yonke economy isifanele igwengumele ngapi komnangakwa oh asazi ukuthi lo baba lo lama advisors akanala checkileyo angazi ukuthi bama advisor kanjani akabona ukuthi bamfaka eweni ngoba phela lapha izinto zonke seziyangena nga isikhomeni sakumnangakwa thank you bye bye siyabonga
salubonani salubonani ku studio 7 ngiyajabula li audio mayingafunda siyezwa abantu bayakhala ekakhulu ngamabhuku esikolo la imbadalo zesikolo ende kubuhlungu kakhulu phezu kwalokhu sithi siyananzelela sithole ukuthi izan PF yaroba yangena ukuriti size sithi ube kwangena i-CCC kwakungcono ngoba izithembiso zayo zazisithi abantwana bayafunda mahara ezibhedlela kuyangenwa mahara manje izan PF bathule kuphela bafakana nabantu ababo sazi ukuthi kuyotshintsha kutheni laphana singakhala kakhulu bese ngesikhathi siyazihlukumeza asikhulekele nithi ube kuyabangena abe-AU bancedise abantu beZimbabwe ngoba kuyahluphekwa laphana kakhulu
sekunyele lastudio 7 siyabonga mna ngombono omncane nje ngibona ngasinkinga ukuthi umeya osefakiwe ukuthi ngubani into eqakathekile ukuthi ngabe babone ukuthi balwisana lokuthi i-government ezano ingafaki makhala lapho kwabulawayo i-council ikwazi ukuzilungisela indawo yabo isebenzisanana nomeya wabo kungangeni i-government izofaka abantu bezano ngenkani kwabulawayo bekwazi ukuthi abantu bakulapho bafuna abantu bezano abavotelanga futhi so abantu bakulawayo bafunda ukuthi bebambisane bekhuluma into eyodwa ukuthi kuphethe bani akuqakathekanga into eqakathekile ukuthi kuthuthukise ubulawayo kulungiswa imigwaqo kulungiswa i-health sector yonke kulungiswa amanzi khona okukhona esinakho ubulawayo sikubambe qina singavumeli abantu bezano bezovoxa kubulawayo kuphela so umeya okhona uqondile abantu bungabazami ukumvotela nokunika amandla bemsekele kuphela
siyabonga abonjani nabalaleli bonke kuzo zonke izindawo abasakazi nje kuzo zonke ngeke ngiqede ukuliqamba amabizo siloko sisizwa njalo ngaba ama minister ay triple c aloke bojwa believe gawule ke believe gawule mayekhuluma vele ukuthi alibathi angingakhithiza inyonga ebomvu ngendlela oyikhulumela khona le iqembu lakhe lezana mina ngathi ugawule kanjani angazi kumbeni wayikhona into abayesabayo onye bakhuluma iqiniso funa bebe nabazo kodwa basebejikela umbuso angazi gawule shemokele izinuka amakhapha amakhwapha abazali siyalihlonipha impela lingamandebela akithi kodwa hayi mani ngendlela eziphatha ngakhona hayi hayi shuwa asazi meyi imali naleli idingayo hayi shuwa isono lesilisenzayo bazali isono sibili gawule hayi hayi seku-ofa ku-ofa bafowethu mali lithini ngoba nje upresident wenu sefake abatwa bakhe ifemili yakhe lithini ngakho ngokuright nakhona
studio 7 linjani lapho thina siyaphila basakazi siyaphila basakazi besicela yazi ngabe iyavumakile esindele le namba zala abantu gawule laba dalolo umtundu talo wazongkhansila lo ohlesa ubukhansila wesihlobuya lwana besicela inamba zawo lapho egroupini lapho sike besinikeze zona inamba zona sike sisakaze nabo sazodwa inbox ngapho and futhi angeke sikhulume ukuthi inamba ziphiwe yini angeke sikhulume inamba ziphiwe yini lapha kuzila just nje lathi lasifakela izinamba wona sike sizwe ukuthi kathi singayiphatha njani indawo le sike sibangene lathi ngapha ngoba hayi kunzima la ogawule ukutheni ndizozela msebenzi ngapha kubuthi tshulotsho kiba agcwele egoli khona yabona so into ezinjalo nje ziyasikhahlameza emoyeni ogawule lo nguye ofuna ukutshelwa mpela utshela mtshitshela kanye embonjeni kanye aba lo mntu ogawule engichazi khomi into ezithekile eziyale ngezanipf yakhe uyewathi zanipf udla khona thina sidli khona so ma esidla khona yena akazama ukuthi esihlonipe phela khuluma ocayo ngazi namba zihlokani siyebojhiwe etribus kandawo washo etribus ibodwa azanipf wabosho zanipf lidlakela ukhulu kakhulu zangebotshwa aba tripusise ebotshwa thawulo ubalibazidlakela udlakela uvele kuphi kendawo hayi hayi anto azayehlonipha awuthemisa ungaphi le ngaphakame eke zama ukuzikhulumela yini siyitripusi hayi sithwele nzima wafoyo bakhuluma ngokugatsheni lapha emzansi ethembisa la ekhanza lenkaya
studio 7 salibona ndinjani ngapho anothi nesiyaphila ngapha ngosunam lona sibonge ithuba udaba lami lokulendoda yakobulawayo engumsekeli kasodolobha imeya wayengumsekeli kameya okhala ngokuthi uDavid Coulthard uthe yena uzohlasela lapho kole corruption uzohlasela nama councilor ayenza i-corruption hawu he lendoda ikhala iziginqa phansi ngempela iyabovula ye abaseduze layo ake ndiyithulise ngokuthi uzohlaselwa i-corruption hayi amakhansela uzohlaselwa i-corruption bese bejwayele ukuzenzela abantu lapha noma awukhansela kobulawayo benza i-corruption ukuze kube questionable ukuthi i-alternative government enjani le-corruption encintisana lezayo kuhlaselwa i-corruption mnumzana ngiyabonga ithuba.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngembiko ye WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika amapholisa ahlome ngemibhobho alezinja lendizamchina zohlobo lwama-helicopter elokhu edinga isigilamkhuba esafohla ejele lesigaba sePennsylvania sabaleka ngeviki edluleyo. Amapholisa athi uDanelo Calcante useke wabonakala kumabonakude bezindlu esegele indevu njalo ucathangelwa ukuthi engaba entshontshe imota abaleka ngayo. Izolo ubonakale kwamunye umuzi lapho abikwa entshontshe umbhobho. UCalcante wayesejele ngenxa yecala lokubulala abantu ababili. Ngalokho amapholisa athi njengoba sehlomile useyingozi ephindwe kabili. Sixoxele sizalane seZimbabwe esihlala kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni saqala ngumbuza ukuthi ubona kungani ujahalo edenya amapholisa kangaka.
Hayi baba Kande, ngokubona kwami amajele avinjiwe sibili, kodwa ke ngibona ngathi lo ujaha hayi laye bengisikhuluma ngaye nje khona basithi aleli yililwa licatsha leli i-terrorist sibili ngokwalo uthebula sibili ngoba I think ngangendlela nxa ukukhangela ividiyo leyana indlela aphuma ngayo iyabe ingatshengisa ukuthi kungaphuma umuntu khonapha ngoba ngithi kwakuyimdula embili engekho eduze laduze kodwa ke yena ngokuhlakanipha kwake wasayiza ukuthi yena uzabamba inyawo zigcobe ngapha izandla zigcobe ngapha nangekhwele ziya phezulu khona la ngazi ukuthi konke khona kuphela wakufundela ngapha wakufunda ukuthi kodwa ke yena waneleza ukuphuma angithi nxa esephumele lapha kule ncingo ngaphandle ngale i-barbed wires ezingama-double double waphuma futhi wafuca khona ngale waphuma wahamba. Ufanele ukuthi bangambamba laba bamtrain bamse army le bamse le Afghanistan le kumbe le e-Iraq bayemlwisa khona le uhlakaniphe kakhulu lo muntu.
Siyabona ukubana ubaleka nje egijinyiswa ngama-helicopter izinja lamapholisa angane aqeqetshile ekudingeni abantu kodwa sokuyenelisa amaviki amabili
njengoba ngike ngajo lapho ukuthi ukukhalipha kwakhe lo muntu lo kungathi kuphambili kakhulu angikwazi ukuthi kanti wazalwa wathwani laba bantu bangabantu abakwazi ukudinga njalo bekungathi hayi iviki kayisoze iyanele bengambambana njalo bahambe nxa ukhangela laphana ngithi bebehamba iredi yasethize kumba ama-5 kilometers around ijele kusiyale befake amakhamera ezihlahleni ukuthi lapho kungakhanya ungathi kuyindledlana bafake ikhamera lapho kungakhanya ungathi kunjanjani wabonakala kuyo ikhamera yakhona imthatha khona le zihlahleni elilula kodwa ke bagijima baya khonale bathi befika khonale kutsho ukuthi yena besechibilikile waya lapho bavela khona bona.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni olandela izombusazo welemelika wekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seTexas. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. umongameli Emmerson Mnangagwa usesuse abaphathintambo ababili akade bakhethile kuleli dale abanganqobanga kukhetho. Kuyaqhubeka ukufuthelana kobulawayo kulandela indlela esetshenziswe ukukhetha umeya, umsekeli wakhe kunye labagcina isihlalo bamakomidi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silazo ezinye ngo-past 7.